ngithathe leli thuba lokubonga uMarvelous. Siyalamukela ku Studio 7 ngensonto ziku 12 kuMfumfu 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sikuse Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Imihlangano yerally yebandla lezano PF eqhutshwa elizweni ngumkamongameli unkosikazi Grace Mugabe ichiya idale inkulumo lapho ahambe khona. Silokhu sikubandla lezano PF siza kuzwa ngamalungiselelo omhlangano omkhulu oye Congress yaleli bandla.
So siyahlangana ezizweni sohlangana ngewendlela yesolile ezizahlangana futhi nokude ebuyayo. Kodwa hayi izini hamba kuseibona njengani Congress yethu izahamba kokuhlala.
Siza kuzwa njalo eziphathelane labatsha sikhangela abantwana abangamantombazana.
Xa sibona umntana oyinkazana sibona ikusasa ngoba nguye umuntu lo ozakhulisa isize ngokuzala abantwana. Ukhangele futhi ukuthi yibo futhi abatshona behlala benabantwana ekubakhulisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abanye bathi uyasetshenziswa kodwa abanye bathi ungumuntu ozimeleyo olesifiso sokuba ngumongameli weZimbabwe ngolunye usuku. Ngonkosikazi Grace Mugabe lowo. Unkosikazi Mugabe uselamaviki amabili ebhoda ngelizwe esenza imihlangano labasekeli bebandla lezano PF. Lapho ahamba khona uchiya abaningi bezibuza ukuthi uhloseni lokuthi uzaba ngumkhokheli onjani nxa esethethe ubukhokheli bogatsha lwabesifazana kuzano PF ngompalakazi. Abathi uyasetshenziswa bathi usetshenziswa licele lezano PF elikhokhelwa ngumnumzana Emerson Mnangagwa lona elilwisana lelikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mjuru. Kodwa abanye bathi unkosikazi Mugabe ngumuntu okhangele isikhundla sokuba ngumongameli welizwe nxa uMugabe engatshiya lesi sikhundla. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Ngathi ngesilungu she is endeared herself labantu ngoba ukhuluma ihlupho zabantu uzibika zinjengoba zinjalo. Singakulibala ukuthi ngowezano abantu bezano bayavele bayalwazi ihlupho labantu kodwa abakwenzayo ukuthi they take advantage of abantu. Kodwa yena uGrace amathuba akhe okuba ngupresident lokuthi angabe setshenziswa. Ukuthi angabe setshenziswa kukhona. Amathuba akhe ukuthi angaba ngupresident yena nguye osezibone ngani angaba lawo amathuba kodwa kukhatshana kakhulu ukuthi elizweni elinjengele Zimbabwe sikubone kusenzakala ngokunjakonoko ngibona ngazani iqiniso likhona elikhulu ukuthi laba abasebenza lo Grace labamncedisayo bemkhusela ukuthi ayenze konke lokho akwenzayo bakwenza ngoba bekwazi ukuthi icamp kaMjuru le ibingani isigayina esingathi ngesilungu momentum njalo nxa befaka umuntu njengo Grace okhanya ehlakaniphile ngokuthile uyazama ukuthi ngabe emfaka bemsebenza ngendlela asebenza ngayo singathi she denting ama chances lama opportunities kaMjuru. Ngicela ukuthi ngigcizelele njalo ukuthi uGrace there has been isikhathi eside sizabantu besithi uGrace ngumuntu odala ngumuntu ongacabangiyo. Iningi labantu abathi njalo ngabantu embona ngazani kabamzwisisisi kakuhle kabazange bazinike ithuba lokuthi bahlale phansi bamhlazise. Umama lwana uhlakaniphile njalo khonoko esikubone kwenza kuyisitshengiselo sobuhlakani bakhe njengomuntu.
Alubana ethe waba ngumongameli uGrace Mugabe ngaba ngumongameli onjani?
Mina Nkomo ngingumuntu ole belief enkulu yokuthi umongameli ongumuntu ongumama elizweni elinjengelizwe leZimbabwe mbona ngazana ngasinceda kakhulu ngoba umuntu ongumama uyaluzwisisa uhlupho lwesizwe njalo uluzwisisa esuka lalo endlini njengomuntu ongumama wonke okwazi ukuthi abantwana ekhaya baye bethe baswela kwaba lalolu hlupho ngoba siyakwazi ukuthi umuntu ongumama wonke uhlale lamaqhinga. Bengibona ngani uGrace nxa kungenzeka ukuthi kuthiwe kabuse ilizwe. Lezi zinto esihlala sizizwa abantu bezikhuluma bezibika kubi ngaye zingangabi khona njalo zingangabi izinto esingahlangana nazo. Ngiqiniso likhona ngimbone ngumuntu oqotho angikalubona ukhophi lwakho luyangathi ngaphandle kokuthi ukhophi esilwaziyo ilololo lesizwa kuthiwa uyishopaholic nxa ngingakubeka ngesilungu ukuthi uthanda ukuhamba siyathenga impahla lapha lalapha. Kodwa iqiniso likhona ngimbona ngani nxa engaba ngupresident kuningi angakwenza lama-changes angaba khona njalo singakulibala ukuthi phela umuntu lo osesemncane nawe uyakwazi ukuthi kusese future kufanele ikhangelele eyabantu bakhe lezi zukulwane zethu sizikhangelelayo ezilandelayo so umbona ngani kunenga ukuhlanga kwenu
Umnumzana Brilliant Mhlanga ucubungula ezombusazwe obekhuluma icingweni le Studio 7 esebilitani ukusenjalo isikhulumeli sebandla lezano PF umnumzana Rugare Gumbo uthi amalungiselelo omhlangano omkhulu oyiCongress yaleli bandla aqhubeka kuhle
Sokubuya ukuthi khona kwakumele kulungise izinto i-criteria yama-rules regulations yokwenzela ukuthi abantu sikwazi ukuthi ngubani ozangena ngubani ozayenza lokhu nalokho so kasikayenzi asikaqedi kodwa siya-examine ukuthi singayenzani lento yona leyo umshina yokuthi khona iziningi i-preparation zizinjani Lehlangana ezikweni ze-National Coordinating Committee, the chairman, labanye ukuthi khona silungise izinto. So siyahlangana ezikweni ze, siyahlangana ngewendlela yehleli le, siyahlangana futhi ngewendlela ebuyayo. Kodwa hhayi izinto zihamba kuhle, sibone njengani i-Congress yethu izihamba kuhle.
Lo umnumzana Rugare Gumbo, isikhulumeli sebandla lezanu PF, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Namuhla kweziphathelane lokwenzakala emaphandleni esilethulela zona ngensonto viki zonke sixoxa lomfundisi Edison Dube wecholocho esiqale ngokumbuza ukuthi kwenzakalani esigabeni sakhe.
Ikakhulukazi abantu be-community bebehlutshwa zindlala ngoba hayi ngiyabona sibili ukuthi khona lapha nalaphana abanye babehlutshwa zinyamazana indlovu abadobhanga lutho nxa sesibuya ehlangothini lokuthenga. Kulobu zima sibili okunyumangalisayo ngoba abantu uyakhumbula ukuthi khona silogogo oyabe ehlala laphayana ekhaya wadliwelwa zindlovu sikhulume ngemali yona le ekhaya phansi ugogo lokayena lisivele ukulithola idola leli bantu lidola lizima lapha liyathelela okwenhlanganiso kwakathe sihlanganiso zonke zimile ihlanganiso zonke silizimile hayi akunanhlanganiso enikeza ukudla kathe
sesikhangela abantwana abaya esikolo ke
hayi esikolweni lapha-ke kulobuzima nxa sikhuluma ngezikolo kulobuzima ngoba kulobuzima siyafika ezikolweni uyathola ukuthi vele ezikolweni abadala bayehlukubhadala banezikwelede ezikolweni kwezinye indawo siyezwa sibili kakhulukazi ukuthi kwena sekulokubophisana okuvelela ezikolweni bebophisa abazali bebadonsela kubalisa mhlawumbe emakhoti-khoti lapha nalaphana kuma-community khoti esikolweni kulobunzima silokunye okumangalisayo
yiphi indawo etsholotsho lapho elake lancedisa khona mbelake lezwa kulo hlupho olukhulu kakhulu kumbe labana abadilikisele izindlu
njengebandla nizakuzwa ngokugcweleyo ngoba obuya lapha kuyabuya ubishop uPhumananga so ngizakuzwa sesingikhona ngale kupoints ukuthi khona yikuyini akhangelele ukuthi ekuncedise ngemuva kwalokhu esizabapha khona ngike ngahlehlela emuva mbijana njengebandla kuyadingeka ukuthi khona nxa kungani izinto selizibone ngane azihambi kohlelihlehlela emuva then libe selimelela nxa sekuthe kwavuleka kodwa hhayi bona abantu bayancedincedisa khona ngale ngokuzwa kwami bayaphosephosela okuza impahlanyana khona lokhu abathe bakuthola but ikakhulukazi vele into abayiphoselayo izinto ezinjengezigqoko izinto ezingena kusasa nje ekuncediseni ikhona enye zikhona ezinye inhlanganiso engangisebenze lazo hhayi kakhulu kasemasilini ngale zike zancedisa sibili inhlanganiso engike ngasebenza lazo ensukwini ezedlulileyo hhayi zike zabancedisa sibili ngokudla ziyafida futhi ezinye izikolo ngikhona ngale zinhlanganiso engake ngasebenza lazo ensukwini ezedlulayo hhayi usizo sibili luke laphuma lakathe siba ezinye zakhona ziyaqhubeka emasilini ngale zifida abantwana ngabosoya blend porridge
Lo ngumfundisi Edson Dube obekhuluma ecingweni le-Studio 7 esecholocho. Le balaleli yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington. Lisibamba kumakakase aku-909 medium wave laku-shortwave 4930 12080 la ku 15775 kHz lilakho njalo ukusithola ebulenjini ku internet kokheli ethi www.voaindebele.com okwamanje sengilichiya ezandleni zikantungameli inkomo e studio 7 esethulela uhlelo lwabasakhulayo
Amachono bagwethu ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama ngontungamili inkomo. Lamhlanje sikhangela ukuqhakatheka kwabantwana abangamankazana ukuthi bathole imfundo. Ngixoxa lo nkosikazi Linda Mpofu. Ngiyakwamukela kuhlelo Mampofu.
Ngiyabonga Mpofu, injani balaleli?
Kuqhakatheke kangakanani ukuthi abantwana abangamankazana bathole imfundo njalo amalungelo abo ahlonitshwe?
Kuqakatheke kakhulu ngoba nxa sibona umntana oyinkazana sibona ikusasa, ngoba nguye umuntu lo ozakhulisa isizwe ngokuzala abantwana. Ngikhangele futhi ukuthi yibo futhi abatshona behlala belabantwana ekubakhulisa. So nxa ungaqakathekisa ukufundisa umntwana oyintombazana ukuthi aye esikolo afunde, usufundise inzalo yakhe yonke, ngoba uzabakwazi ukuqakatheka kokuya esikolo ngoba yena efundile.
Bayakubona abazali eZimbabwe ukuqhakatheka kokuphiwa komntwana oyinkazana amathuba alingana lawo mntwana ongumfana?
Hhayi, eZimbabwe sisesekhathana kakhulu. Lokhu ngikutsha ngoba ungakhangela umntwana oyintombazana vele ngokwemvelo yakhe kuningi akudingayo singakakhangelani lesikolo okuhambelana nemfundo yakhe. Nxa ngathi ngiyethu le mbijana ngikhulume ngokuba abantwana abangamantombazana lapha kakhulu esenjayela ukubabona ngapha emariva egwanda nga, iningi labo aliyi esikolo nxa besesikhathini. Nxa sithi esikhathini ngisho ama-period, ngoba behluleka ukuthi basebenziseni besikolweni. Ngapha umntwana ongumfana yena yahamba thethuze ngoba yena akula udinga uye yakho lokho. So aluba ngawuhulumende uyakunanzelela khonokho ukuthi hhayi umntwana oyintombazana kunengi akudingayo ukwenzela ukuthi aye esikolo. Ukuthi sikhulume nje kuphela sithi mntwana oyintombazana hamba esikolo, hamba esikolo, simcelele ugodo, ayikuncedi. Kunengi akudingayo, amaphedzi, konke kunengi kakhulu intombazana. Yikho-ke angiboni ukuthi lapha eZimbabwe sisakuphayi siyakuhlolisisa yini sibonge ukuthi mhlawumbe kaze lufike hambe uye esikoleni kugcine khonapho. So hhayi, amathuba akalinganiswa sibili.
Sibone ngolwesihlanu untombazana odabuka kwele Pakistan olwela amalungelo abantwana abangamankazana lokuthi bathole imfundo eyaneleyo. UMalala ephiwa isicoco seNobel Peace Prize esesike saphiwa abantu abahloniphekayo abafana loMandela loMongameli weMelika uBarack Obama. Ngokubona kwakho lokhu kungenza na abanye abalwela amalungelo amankazana ikakhulu eZimbabwe baqinise umkhankaso wabo?
Imizamo yethu thina lapha eZimbabwe yikuthi nxa sifuna ukulwela amalungelo abanye abantu sifuna imali yokuthi sizifakele thina esikhwameni. Asike nisize ukukhohle ukuthi uthole inzuzo kulokhu okulwelayo. Siqonde nta ukulwela amalungelo amantombazana. Encine lathi sibili omunye angaphuma wethu kuthe nangu laye sewinike lowo mklomelo uwutholile. So kuqakathekile ukuthi sike sikhohle ngenzuzo esingayithola ekulweni amalungelo amantombazana. Sifake amantombazana sibili ngeqiniso phambili, sekele lokho okunye ukuthi kati mina nxandela amalungelo mina ngizadlala. Yingqondo esisesenayo thina lapha eZimbabwe kumele singani siyayivala.
Akuphoselo kugcina Mampofu,
amantombazana aqakathekile kakhulu. Njengoba ngiqalisile ekuqaleni, ungabona ufundisa umntwana oyintombazana ufundise isitshaba sabantu abaningi kakhulu. Nxa loo ntombazana engasafundanga kutsho ukuthi hundreds and hundreds of abanye abantu labo abasafundi. Kodwa asiqakathekisenini bakithi, amantombazana lawo abafana kuyafanana kuyalingana abahambe esikolo. Uhulumende naye kangenele kakhulu amantombazana aqhubekele phambili ngemfundo. Ngiyabonga.
Hayi, siyabonga Mampofu, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo.
Hayi, siyabonga Nkomo.
veli lalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo lwela amalungelo abesifazana unkosikazi Linda Mpofu. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. Lilale.
Ayike sibonge uNtungamile Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelane labatsha. Ke sizwe umculo ka Cooksman esithi number 1. Number 1 umculo ka Cooksman silethemba likholisile liuzwa phuma ngapha emsakazweni we Studio 7 eWashington DC ukuzigqiba izalamhlanje ke sikhangile ebezikhokhela imihlangano ye rally yebandla lezana uPF eqhutshwa elizweni ngumkamongameli unkosikazi Grace Mgabe ichiya idale inkulumo lapha ahambe khona silokho sekubandla lezana uPF sizwe amalungiselelo omhlangano omkhulu weCongress yaleli bandla Siluqeba lapha ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngusithandekile mhlanga ngisithi asihlanganeni njalo kusasa.
You have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.